isendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 ngomfumfu 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
da ukuthi umuntu laphelele impilo yakhe ngendaba yokuthi kule ndawo kuthiwa ukuphakha kumbe ukubhadala ngendaba zokuphakha lezi. Into esibile mangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sisithi sikhululekile njalo siphila elizweni lethu. Kukhanye kunabantu abangalisabulalana bebulalelana indaba encane efana nale.
Kulo wesilisa odutshelwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni.
Iminisithi yanyeda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe-mining.
Umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe-Mine Entry Exhibition oqale lamhlanje koBulawayo. Umeli wesigodlo semelika yeHarare Ambassador Brian Nichols lamhla ubhodabhoda elokishini le-Glenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo se-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulo wesilisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni. UMadubula ngosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane ukuthi umufi yena uleminyaka engamachumi amane. Ababili laba ngabakabethwa ngamagama. Kuqhamuke ingxabangxoza ngemva kwesehlakalo lesi. UZulu watshisa imota kaMadubula. Amapholisa athi asaxwayisisa lolu daba. Umufi ubikwa etshiye unkosikazi ozithweleyo labantwana abane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo eyisiyakhamuzi seHarare umnumzana Charles Nyoni ngesehlakalo lesi.
Le into edanisayo sibili ukuthi kungatholakala ukuthi umuntu elahlekelwe impilo yakhe ngendaba yokuthi kule ndawo kuthiwa ukuphakha kumbe ukubhadala ngendaba zokuphakha lezi. Into esibile mangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sisithi sikhululekile njalo siphila elizweni lethu. Kukhanye kunabantu abangalisabulalana bebulalelana indaba encane efana nale. Kuyamangalisa, kuyadanisa sibili.
UMadubula kukhona yini elikwaziyo ngembali yakhe ngoba amapholisa akakasho lutho ngayo?
Sisakudinga ukuthola njengoba sithe sifika endaweni amapholisa esethi amgijimisa amhambisa e-central. Kodwa yini, ngumuntu nje osakhulayo laya oleminyaka eyi-25 okwade nemotonyana yakhe nje aliyade hamba ngayo eyiye ebangele ukuthi kube nomsindo lo. Njalo nje into enanzeleleyo yokuthi phakathi kwemoto yakhe obeyithwele izinto ezifana namarigalia lawa awomhlangano wezanu-PF ngoba kade kunamasikafa ngani maminyana sibili ngasehlaleni sangemuva emotweni. So ye, umuntu osakhulayo sibili kodwa igama lakhe asikabi lasisamelela amaphoyisa ukuthi esitsheli ukuthi ngubani igama lakhe.
UMadutshulwa umufi kukhona elikuzwayo ngembali yakhe?
UMadutshulwa nje umufi igama lakhe asenelisi ukuthi silikhulume okanthezi njengoba umthetho wesithi kumele liqale kwaziswe abemuli yakhe njalo nesihlobo eseduzane naye ukuthi usebhubhile. Kodwa nje into esiyaziyo ukuthi unkosikazi yakhe simbonile njalo saxoxa naye. Unkosikazi wakhe uzithwele. UMadutshulwa lo umufi lo uthiye abantwana ingane ezingu-4, ababili bakhona ngabomfazi wakhe bakuqala, ababili abesithu bakhona ngabomfazi wakhe lo ozithweleyo onguye ohleleyo kathela.
Unkosikazi kamufi ubesithini?
Unkosikazi ubephathekile kakhulu ngendaba le ukuthi shuwa umkakhe okade ephandela imuli yakhe ukuthi ehambise abantwana esikolo ngokugezisa izimota njalo nokuphakisa izimota edorobheni njengoba nje ukuthengisa njengoba wabe waba nguvenda kube sokwaliswa njengoba uhulumende wabaxosha emgwaqweni ukuthi bathengise.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo eyisakhamuzi seHarare ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7. Umbukiso omsebenzi wokwemba walonyaka owe-Mine Entra Exhibition uqale namhlanje kobulawayo abesifazana abakubhizimusi ugatsha lokwezemba ngoba lokuthi ilizwe livule kwezamabhizimusi Zimbabwe is open for business ngoba bephuza ukupha osomabhizimusi besifazana abaphatheka kwezokwemba amalayisensi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazane abakubhizimusi lezokwemba abaqale umhlangano wemfundiso ehlafuna ngababhekane lakho malanga wonke kubhizimusi. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uvule umhlangano wemfundiso yabesifazana abakubhizimusi lezokwemba ethi kuhle ukubona abesifazana bengena kuleli bhizimusi elande abesilisa. Unkosikazi Nyoni uthi ugatsha lwakhe lebhanga elisha labesifazana linemali yokuhlomisa abesifazana abakubhizimusi lezokwemba ukuze labo bathuthuke kulumsebenzi.
Iminisi wethu iyanceda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe mining. Ayiloko sokuzaphela ngoba kule act ebuyayo, i-mining act, mine and minerals act, leyo izakwenza ukuthi abantu bancediswe kuhle kungabi lokucindezelana kungabi lobandlululo. Lapha kule act kumbe lapha kulomthetho ngifuna ukukhumbuza abantu bakithi ukuthi singesabi, sebenzisa umthetho ukuthi udinge ilungelo lakho. So omama kabaphakame baye ku-mining ngoba bengihamba labo mama abavela endaweni ezijiyeneyo balama-mine elizweni lonke kodwa ngapha angaboni omama abaphakamayo besithi bayamayina kumbe ubabona sibili begaxa izikhwama begebha besimbi imigodi ngokuphakemeyo. Asiphakame nini sibe ngomama lathi abalama mines omama abenza kuhle.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ungene lumhlangano wakhuthaza abesifazana ukuba babambe ziqine.
Njengami ngiyabonga kakhulu inkuthazo evele kuminister umama Onyoni. Inkuthazo enhle kakhulu ikakhulu nxa ebesekhuluma ukuthi i-challenge kumele umuntu ayinanzelele ukubana iveza i-opportunity enhle. Nanzelele njalo ukuthi nxa abanye bethu besiba involved kuya kuba ngumakorokoza libala esesibanike lona kati ngama-small miners ethu okumele sibanike that respect.
Abesifazana beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngabogatsha lezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni ama-license okusebenza okusemthethweni. Unkosikazi Lethwina Nyagano okhokhela iqula labesifazana abembayo abeChivero Women Mining bakhalaze kumphathintambo Nyoni bethi kunje bona lokhe belinde ukuthola imvumo yokwemba
sa-register uthola i-license yethu ye-mining ngo-February. Lanamuhla akwabi le progress asikatholi lutho. Esikufunayo thina ukuthi kwakhona besinike impendulo yethu besitshela ukuthi ukuhamba njani ukuthi sesingaphi i-application yethu singaphi kwesikhathi, you know.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe aligugu ngemva kokwemba. Umqondisi webhanga labo mama i-Women's Bank unkosikazi Mandas Marikanda uthi ibhanga lakhe lilayo imali elinde ukuncedisa abesifazana abakubhizimusi lokwemba benge bangesabeli kude abaze bezodinga imali yokuthuthukisa amabhizimusi abo. Umbukiso walonyaka wezokwemba ugijima ngendikimba ethi Mineral Beneficiation Catalyst for Economic Growth. Umbukiso lo uqale lamhlanje ukhangelelo ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Umbukiso walonyaka ukhangelele ukuvula okusemthethweni kusasa ngumphathi intambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umeli wesigodlo seMelika eHarare uAmbassador Brian Nichols lamhla ubhodabhode elokitshini leGlenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesifudo secholera wona usubulele abantu abedlula amashumi amahlanu elizweni. Lokho kwenzakala iningi lamalunga edale lephalamende liphiwe umuthi wokuvikela lumkhuhlane ekilinike yaleli dale lamuhla. Asizweni okuningi okwenzakale kuleli dale kungxoxo lonkosikazi noMathemba Ndlovu okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa laye ophiwe umuthi wokwenqabela umkhuhlane wekholera.
Konke nje besithontiselwa kungayisisho ukuthi nxa usithontisele songathi ingcekeza or uphile umathanda. Hayi thina sisongutshela nje ukuthi umuthi wokuvikela ikholera especially abantu ababhesi eHarare lapho ekhona. Imfundiso okwanamhlanje asizange sibe layo khonokho nje ukuthi kade siyithola emakhaya lapho esikhona ukuthi siyafundiswa ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo sipheke ukudla kuvuthe nje. Imfundiso yekholera leyana sigeza izandla singakayenzi anything. Sizonceda abantu abahlala eHarare ngoba ezigabeni zethu asikakuzwa ukuthi umuthi lo uzafika njalo ezigabeni zethu umkhuhlane lo ubungakafiki.
Esingathi kumqoka okukhulunywe ephalamende lamhla kuyini?
Okay, thina ngapha ku-Upper House ngikhuluma nge-economy. Kule motion ye-economy emuve izolo ngu-Honorable Mahlakada yakade lokhu esiyisafuna lanamhlanje. Sibonisana sibatshela ukuthi uyabona ukuthi i-US dollar noma befuna noma bengafuni vele seliyalile umsebenzi. So kade sizama ukuthi lathi sifake i-solution ukuthi ngabe uyayenza bebeke eceleni i-US dollar kuze sisebenzise i-rand njengoba i-South Africa iseduze lathi ngoba okwe-US dollar akusakwaniseki.
Sibonile njalo elinye ilunga ledale lephalamende wezanu PF esithi ibandla le-MDC yini elibangela ukuthi intengo yempahla iqonge lokunye okwenzakala elizweni likuphendule njani lokho?
Alokho vele sesikwazi ukuthi i-chorus yabo ukuthi bayangena bengalutha bengaqeda sebeblema i-MDC ukuthi yeletha ama-sanctions bona beyibabazingela wona and njalo bekhankasa babevele bekwazi ama-sanctions akhona. So akula sizathu abangasitshela sona ukuthi bethi i-MDC ilethe lokhu yibucaca nje ngomunye kwabantu asebeyehlulekile.
Lo nkosikazi noMathemba Ndlovu ilunga ledale lephalamende okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye eseHarare. Abenhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe baqhube umhlangano wokuhlaziya uhlelo lukahulumende lweziqondiso zokuzinzisa umnotho welizwe ole-Transitional Stabilization Program ukuthi lutshoni njalo lusangaphi ilizwe. Intatheli yezindaba ye-Studio 7 uBathabile Masuku usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi uhlelo lukahulumende lolu ole-Transitional Stabilization Program ngokwalo alulubi nxa kukhangelwe ngezomnotho emabhukwini, kodwa lokhu kuletha ubunzima kuZulu njalo akuhambelani lezombusazwe kanye labantu jikelele. Lezi ngcwethi zithi njalo kuqakathekile ukuvikela lokho okwasetshenzelwa ngabantu njalo lalokho abalakho emabhanga esikhathini lesi ukuze kungaphindwa ukwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho iningi elalahlekelwa kakhulu yizimali. Ingcwethi ehlolisisa ngezomnotho umnumzana Kholisani Moyo uthi uhlelo lolu luqondile njalo lungaletha intuthuko nxa lungaqhubekela phambili, kodwa usole kakhulu indlela yokwethulwa kwalo okuyikho okwenze abantu bethuke.
Ipolicy lethwe nguminista, thina njengama-economists siyavumelana layo. i-policy esibona ngane ngaletha intuthuko nga ingavumeleka ukuthi iqhubekele phambili kodwa nje uhlupho esibonayo indlela elethwe ngayo yiyo engasabangandle ngoba besikwazi vele ukuthi ama-RTGS balance lawa akhona awahambelani le US dollar lama bond lawa esiwaphethe akahambelani le US dollar.
Umnumzana Angleston Sibanda wenhlanganiso ye Shalom Trust uthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi abantu bagcwele ezombusazwe ekhanda okuyikho okubuyisela muva intuthuko yelizwe.
Uhlupho silalo njengamaZimbabwe yikuthi singqondo zethu zigcwele ipolitics for 20 something years or for donkey years. Lokho kwavula inyamazana le kuthiwa MDC, ingqondo zethu zisala zigcwele ipolitics. Sesicabanga ukuthi yonke into sikuthi ngani thiwa sidla ipolitics. AmaZimbabweans si-expect ukuthi sibona ngani thi uChamisa Chede angavusa i-economy izavuka ilungile. Kodwa yithi esitshona sibhizi, asilimi, asisebenzi, afica amadoda amadala njengangathi ethengisa imali ezitridini kulokuthi sihambeni emapulazini siyelima.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso ekhangele ezamalungelo kaZulu ophila ngokuthengisa, yena ke uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zehle ziqonde ebantwini zifundisa abantu ngokwenzakalayo khona wonke umuntu ezazwisisa njalo abone ukuthi ilizwe liyangaphi.
Ngiyadinga lokhu isivuzo sathi ifundise abantu. Uhulumende enxeke amehlulu ukuthi athi abantu babekwazi ukwenzakalani ngento zama-fiscal policy lezi lama-monetary policies. Kuyadingakala ukuthi khona sihambe ebantwini siyebatshela ukuthi exactly kwenzakalani, sibanike i-space bakhulume nge-crisis leyenzakalayo lokuthi bona bafuna kwenziwe njani.
Ugogo uJulia Nkomo isakhamuzi sakoBulawayo uthi akubuyelwe endaweni yokulima njalo kuqakathekile ukuthi abantu balime ngoba akulamuntu ongasebenzela omunye.
Khona ukusibili ukuthi akubuyelwe endaweni yokulima, that is true. Okurongo nje ukuthi lina abantwana kalisafuni ukuhlala emakhaya, sesisakhe umntangakhe izindlu lapha edrobhini yabo seqedile. Abafazi bona kabasafuni ukuyahlala ekhaya, that is bad. Asakhenini imizi silime khonoko ukuthi silungise nini ilizwe lethu singazathi sifuna ukulungiselwa ngabanye abantu.
Ukuze isimo elizweni silunge, kuqakathekile ukuthi abantu bebophe ziqine njalo bekhangelele ukuthi insuku ezizayo zingaba buhlungu, kodwa isiphetho izinto zizalunga nxa kungalandelwa lolu hlelo. Amabhizimisi amaningi asevalile ngenxa yokuguquka kwesimo elizweni mihla yonke, belindele ukuthi basebenzise imali yakwelemelika. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ebezisemhlanganweni lo zithi abantu beZimbabwe abakwazi ukudala imisebenzi njalo bacabanga ukuthi umsebenzi ngowokugqoka ithayi, yikho nasemakhaya abantu abasalimi, okutsho ukuthi labantu balomlando wathi ukuthi basole uhulumende kokuphela, kumele bazibuze ukuthi bona benzani. Uhulumende ukhuthazwe ukuthi aphungule okuzwayo ukuthanda ukusebenzisa imali mahlayana nje, okuyinto emqoka ekudaleni isikwelede elizweni lokukhuphukisa isikhexe kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ole diaspora forum. Namhlanje sikhangela okwenziwa yilezi yilabo ngabakwenzayo ukuphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe osugaqa ngamadolo. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Iqembu lamalwecacha elilwisa kwele Somalia ele Al-Shabaab selibulele abantu abahlanu abagoqela isizalwane seBilitani ngemva kokubethesa icala lokuba zinsoli zikahulumende walelo lizwe lweBilitani leMelika. Umthethwandaba we-Al-Shabaab ohlale edolobheni leJilib ugwebe laba bantu izolo ukuba babulawe ngokudutshulwa. Iziphathamandla zakwale Bulgaria zibika ukuba amapholisa asenelise ukubopha umuntu owayedlwengula lokubulala intatheli zindaba elodumo yalelo lizwe UVictoria Marinova, umtshutshisi omkhulu kulelo lizwe, uChief Prosecutor Soter Tsarov, ubike ukuba uSeverin Krasnodov, oyisizalwane seBulgaria, ubotshelwe kwele Germany. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho lokuqansa kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, izizalwane zeZimbabwe zibikwa sezithumeza impahla le ngobuningi. Lokho kwenzakala lanxa uhulumende elokhu engakasusi umthetho wenqabela ukuthengwa kwenye impahla phandle kwelizwe. Uhulumende uthi umnotho othiwa i-Statutory Instrument 64 kuzamela ufakwe eceleni ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthenga impahla phandle kwelizwe. Kodwa lokhu ukhona. UChris Gande, Studio 7, uxoxa lesizalwane seZimbabwe. Umnumzana Cassius J. Simana Mpofu ngalolu daba.
Ye, phela isikhathi sonke lesi ngoba nje izinto ekhabe ziraiht abantu bebethenga, kodwa phethu ngathi indlela asebethenga ngayo sibabona ku-highway lapha umalayitheretelisata isikhomba ukuthi sone-problem enkulu ekhona ekhaya. Sesiwele kuminyaka ka-2008 obekuwelokuzima khona abantu bezele sibephila ngokudla kusuke e-South Africa. Kuyabonakala sithi ekhaya sokukubi yaphuma impahla ziye ekhaya kudla kakhulu kokubonakala ngathi kuthelwa ngabantu behamba lapha ekhaya.
Okubonakala kakhulu impahla ezinjani?
Wabonakala kakhulu izinto zokudla. Mawufika lapha abathola khona impahla laba abasitholela impahla bezinto ekhaya kakhulu into abajuleyo into ezengegrosali nje isikhathi esiningi esibona bengathi babizi ngazo kwakathesa.
Yona kodwa intengo injani khona ngapho e-South Africa ikakhulu nxa uqathanisa lale esiyizwayo ukuthi ekhaya iqansa mihla ngemihla?
Intengo ngapha i-right kakhulu loba nje irandi lingathi liyawa loku ntengantengo okuthile likwenzakalayo, kodwa-ke lona ngokwale randi lihambelana lempilo elapha e-South Africa zonje abanye bekhala bekhiso ngathi into esingasezithula. Kodwa-ke masisizwe lokho esikuzwa kuvele ekhaya kuthithe khasi okudula kakhulu into eziningi ngathi ziphindwe kathathu kuntengo lesithenga ngayo lapha e-South Africa la masi zinto ezithule ekhaya kuthithe khaya kusokulokunzima sokudula kakhulu so i-three times i-price esithenga ngayo lapha thina e-South Africa.
Manje khona ukuthumeza impahla zona lezi ezithengwayo khona ngapho zisiwa ekhaya kulula na?
Akukho lula kakhulu ngoba labo omalayitha labo badla khonapho ungathenga impahla egrosari efika 2000 lawula kukuthiwa imali egijimela ku-1000 yokuthwala asuke lapho ayekhala futhi ngokuthi ebhodi eziyintu lakho kungadluli lazo ngoba umthetho laba bewuphathisile iminyaka ezilelo i-statutory instrument yana eyayivalele ezimpahla ukuthi zingene ekhaya lokhu kusebenza lanxa lezo mpahla zingasethwe ekhaya into ezingama-i-cooking oyil yamasepa lento ezinye ezinjalo abazivumeli ma uthela zebhodi abala bazithathu ngaba lo mnyama o ma ungabengasathanga ukuthi nibhoda ithithe enkulu kakhulu so kuba nzima kithi ngapha kuqina intengo zankhona sofosa ukuhambelana nekhaya. Kodwa-ke sesithi thina ngoba ungabe kudule kodwa kukhona ekhaya sizwa kunye kudula kanjalo kakukho lokuba khona apho otholakala khona kuba ne-panic buying. So ubunzima esibhekana labo athesi ukuthwala ukubhadala konke esikwenza abantu abasithalela impahla, kodwa aphandle kwalokho hhayi into ziyadingeka ezitolo labo malayitha ngoba yi-bargaining sikhuluma into yola futhi ukhulumisana naye ukhale layo akuzwa ukuthi awukhala kanganani. Kodwa-ke hayi ngathi kungcono kakhulu la
bona abantu abavela ekhaya zodinga imisebenzi khona ngapho e-South Africa sebebaningi yini nxa sikhangele udubo olusekhaya?
Ngakukacaca okwakathesi ngaphandle kokuthi sikhuluma ngokuthi bevele abantu bevele besize isikhathi sonke besize ngapho e-South Africa bezodinga imisebenzi, kodwa asikaboni ngemva kokuwa kwe-economy sokusenzakala ekhaya ukuthi inamba layo seyikhuphukile na. Kodwa kuzabonakala ngoba nakhona khonapha into ngathi yazimanga kuhle ukuwa kwerandi le-industry ngoba last week khona i-government isenza conference othi azamkhulumisa ngendaba zomsebenzi ngoba bebona ukuthi ikhanya ngathi i-percentage yabantu abangasebenzi iyakhuphuka. So labantu abazobuya bevela le bebalekela umumo wenotho osukhona kuzoba nzima ukuthi bathole umsebenzi ngoba nakhona ukuthi bathole umsebenzi kumele babe namaphepha abavumela ukuthi babe la lawo maphepha athethe asatholakali into ento ezingama-permit azeke bazithola kufela aptekini epermit entsha one two amasilamu asebebanika testing ma umuntu esiye home affairs efuna silamu so mele ukuthi athiwe i-passport yakhe angene ngayo ngale so kusiba nzima ngazi ukuthi kanjani. Kodwa-ke awukafabi nesenze enkulu yonto into abangenawo mhlawumbe sikhuluma nje incu sebenzena ngokuningi ngoba thina sikezindawo asazi ukuthi kumi kanjani kwamanje.
Manje nxa ukhangele lo umnyaka kusiyafika uDisemba kuzaba kunjani kakhulu ebhoda lapha, sizabona abaningi bethumela impahla yini lokuya ekhaya?
Okuya ekhaya kuzoba nzima ebantwini abaningi bazohamba kodwa abazi ukuba baningi. Into engiyibona ekuthilo izokwenza umnyaka ma uphela impahla zizoba ningi zisiye ekhaya ngoba zeshuwa ngendlela umumo oyiwo wona ekhaya kusasa kuDisemba kuyabe kungaselani ukhona ubonakala ezitolo angesi uma ungaba khona ungatshintsha ngesikhathi esincane kodwa ngaphandle kwalokho ekhaya kuyabe kungasela lutho. So ukudla okuningi kuzovela e-South Africa kakhulu sibona kathi ebhoda kuzoba nzima kuzoba pizi ngokudla okuzayo kusuke ekhaya abantu abazikuba baningi abazikuba baningi kakhulu ngoba lakhona ukuhamba uyale umuntu uzobhala into azithengileyo lapha lokuya ekhaya le ndleko ziyabaningi abantu bazakhetha ukuthi bathumele imali abathumele ukudla kuya ekhaya or babiza abantwana laba abanemvulo ezibazilapho uzinza bazoziqhisa sekhibizi enazo la kodwa kuningi okuzophuma ekhaya kuphuma apha kusuya ekhaya bonathi kuzaba yikudla abantu abazikuba baningi kakhulu.
Lo mnumzana Catchers Jazz Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le South Africa. Abesifazane weZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa bakhala ngokuthi badliswa imbuya ngoluthi ngabaqhatshi abephula amalungelo abo mahlayana. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labeZimbabwe elabalekela ubunzima ekhaya lisiyazama impilo kwele South Africa likhala ngokuthi licinga libanjwa ngamandla ukuthatha noba yiphi imisebenzi abayitholayo egoqela endaweni zokuyadlela emapulazini nasezindlini. Laloba benemsebenzi yabo abayifundeleyo yaphezulu.
Khona elinzi sokuhlunga kakhulu lo ntombazana owaqhatshwa umlungu. Umlungu wathi sokunikezwa 6000 and then phezu kwale 6000 umlungu oyindoda wasesithi wathi ngifake lenye 4000 uzokungenzisa ucansi.
Lo nkosikazi Nobuhle Ndlovu Mthombeni wabona ngoqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo abasebenza ezindlini kwele South Africa eyeizwi Domestic Workers Alliance. Lolu daba lulandisela omama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa abebebuthene eHilbo bekhanda amacebo okulwisa inhlupho abahlangana nazo. Futhi ukuswelakala kwemisebenzi kwele South Africa sekwandise ukuhlukunyezwa kwamalungelo esebenzi ikakhulu ezibuya phandle kwelizwe. Inhlanganiso yabo le isithola ukuthi iningi labomama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa liyancindezelwa kakhulu ngabaqatshi.
Sisebenza more than 8 hours. Awukhona ukucela increase, awukhona ukusho ukuthi this is overtime because usitshela ukuthi you are not educated. Example, abasebenza amabhenki, amashitshala, umnyaka uma uphela bakhutshulele iholo lawo, but abasebenzi bezindlini kumele ukuthi uyoguqa phansi ucele ukuthi ngicela i-increase.
Nkosazana Siyamthanda Dube odabuka koBulawayo ufike eGoli ngo-2007 wafike wasebenza endlini yamakhiwa. Uthi umqatshi wakhe wambhaxabula kabuhlungu ngemva kokuhambisa umntanakhe oleminyaka emine 4 years ekhemesi esiyamdingela umuthi ngoba egula. Icala lakhe kwakuyukuthi indaba etshiya umntana ekhiwa oleminyaka elithumi lesithupha 16 years eyedwa endlini kulokuthi alinde owekhiwa lo eke lo wakhe aqhubeke egula enjalo. Yena-ke uthi wasukuma wazilwela wayamangalela umqatshi wakhe.
Ngawa wina ama case wonke, so akuna sisidingo sokuthi wesabe ukuthi ngoba ulama paper wena maybe awusozi indaba yakho isizwe kanjani oro kanjani imthetho womthetho wethu lama paper orawula uma paper asiphakamele nini ukuhlukunyezwa singavume ukuhlukunyezwa singabomama sisebenza emakhishini.
Inhlanganiso yeIzwi Domestic Workers Alliance ikhuthaza omama ababhekanela lokhu ukucindezelwa ukuthi basukume bazilwele ngoba umthetho awuvumi ukuthi bancindezelwe. Ithi kule ndaba eziningi seziphanyekwe emthathwani ndaba kugcine abacindezelwayo laba sebehlawulwa. Kanti kumama beZimbabwe abebebuthene eJohannesburg befundiswa ngamalungelo abo lawa bade kusiya phambili sebezazilwela. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Mhlapho.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lonamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulo wesilisa odutshule wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana ngendawo yokuphaka imota ezitaladini. Umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka we-Mine Entra Exhibition uqalile lamhlanje koBulawayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.